sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 12 onhlangula 2018 nangu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle. Uyahlekelela. Uhlakaniphile. Njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuthi ngalokho.
Umongameli Donald Trump welemelika usencome umhlangano waqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea, umongameli Kim Jong-un.
Ama voters folethu asebuyile sesizakhangela ke bana laba ama candidates aledileyo kusukela ngomgqibelo ama candidates abelokhe letha amaphepha abo besingawakhangeli kodwa kusukela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama nominators.
Lanxa iZimbabwe Electoral Commission isithi gwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe.
Ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu bezano PFL semudare belingelela cost. So i-new dispensation le isilethe ukubambana phakathi kwezano PF. Njalo lokhu kuzayinelisa ibandla lezano PF lenqobe. Ikakhulu isikhayela ibandla eliphisa ele-MDC. Kukhanya into zabazimanga kahle esigabeni semudare.
Kuhlelo lapho esikhangela ngokuvota kwabantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lamhlanje sisesigabeni seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi izano PF ilakho ukunqoba njalo ukhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Donald Trump welemelika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un. Njalo uthi uyamthemba umongameli Kim nxa esithi uzimisele ukuma ukusebenzisa izikhali zombhubhiso as a nuclear. Usithandekile Mhlanga usethulela okuningi okwenzakale kulomhlangano.
Ekhuluma lentathe lezindaba ngemva komhlangano lo oqhutshelwe eSingapore lamhla ekuseni, umongameli Trump uthe engasebenza lamazwe agoqela ele South Korea, Japan kanye lele China ukufeza izivumelwano zakhe nomongameli Kim. Asizweni amazwi kamongameli Trump.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle. Uyahlekelela. Uhlakaniphile. Njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuthi ngalokho. Silesivumelwano esiqinileyo esokuthi ilizwe lakhe lingasebenzisi isikhali sombhubhiso as a nuclear. Kanye lokuthi kubuyiselwe amathambo enkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeMelika ezashona kulelo lizwe. Lokhu kuqakathekile empilweni zabantu abaningi. Ngoba behlezi bengilobela incwadi bekhalaza
ngapha.
Umongameli Trump uthi umongameli Kim wamukele kuhle inkuthazo yokuthi ananze amalungelo oluntu elizweni lakhe.
Sivele
sisebenza leNorth Korea okwenyanga ezintathu ezidlulileyo. Sile siphatha amandla sikahulumende wethu umnumzana Mike Pompeo yena owenza umsebenzi omuhle kakhulu. Benginalali lokulala. Ngiyaziqhenya ngokwenzekileyo ngoba isiphetho bekuya kuba yimpi. Kufe izigidi lesigidi sabantu.
It's been a big, long negotiation.
Uthi lanxa kunjalo izijeziso zenotho ezetheswa ele North Korea azisoze zethulwe kungafezwanga izivumelwano zezikhali zenuclear. Umongameli Kim laye ubonakale ethabile lapho ehumutshelwa amazwi kamongameli Trump abemncoma. Njalo laye uthi uyathokoza ukuthi sebekhulumile lele Melika lanxa bekule migoqo eminingi. Lo ubungumhlangano wakuqala phakathi kukamongameli weMelika loweNorth Korea. Njalo umongameli Trump uthi uthemba kuza kuba lomhlangano ofanayo esigodlweni seWhite House eWashington DC kwelizayo.
ukuhlaziya udaba lolu usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Isesiside isikhathi iNorth Korea le America ikhovele akho esifisa ukuthi kukhona enye ezokuba ukhona akho lokho kutshengisa ukuthi sokuzafika isikhathi vele ukuthi kukhona omunye okufanele agize ini ngenxa yokuthi amanuclear aphoza ingozi enkulu emhlabeni. Ngibona bekubalulekile ukuthi abakhokheli we-America lwe-North Korea bahlangane ukwenzela ukuthi bayenze ukuthi umhlaba ube lokuthula.
Sesikhangela zona izithembiso lezi, ubona ingani zingafezeka na?
Izithembiso okwamanje kunzima ukuthi zingathi zingalandelwa. Kodwa kubalulekileyo ukuthi abantu sebeqalisile ukukhulumisana. Njengoba sike saphawula phambilini ukuthi ukuhlangana lokhu historic bekungakaze kubonakale ukuthi umongameli we-America nomongameli we-North Korea bahlangene. Ngakho izivumelwano zizabonakala ngokuya kwesikhathi. Angiboni ukuthi zizalandelwa zonke ngokubhala kwazo ngenxa yokuthi iNorth Korea ivele yakhelwe phezu kokuncindezela amalungelo abantu esingathi human rights. Kuzaba nzima ukuthi overnight bavuke sebeyidemokrasi. Kuzathatha isikhathi, ngathatha even 5 years or 10 years. Kodwa umhlangano lo utshengisa sobala ukuthi hhayi izinto sezizashintsha siya phambili, kodwa zingashintsha ngonyawo lonwabo.
Kukhona eleZimbabwe elingakuthola ngalokho okwenzakeleyo?
Esingakunanzelela ukuthi iZimbabwe yona asolizwe lelana elingathi lilamandla atheni nxa siliqathanisa neNorth Korea. Sizakhumbula ukuthi iNorth Korea ngale ilamazwe anjengaboChina laboSouth Korea laboSingapore, amazwe abalulekileyo kakhulu ku-America. Ngako kuqakathekile ukuthi i-America ibe lobudlelwano obuhle kusigaba sena lesiya. IZimbabwe angiboni isiba le-attention efana le-North Korea. Njalo kangiboni ukuthi iZimbabwe kuzashise izinto ziguquke nxa kulokakusaphathe laba abaphethe kwamanje bengazange batshengisa ukuthi bafuna ukuthi kube le-free and fair election, kube le-democracy eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe, khona sokusele insuku ezimbili kuphela ukuthi idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele-nomination court lihlale. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kumaviki amabili edluleyo umongameli welizwe wethula usuku okuza kwenziwa ngalo ukhetho, njalo izekhi yathembisa ukuthi uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll izatholakala ebulenjini, kodwa lokhu akwenzakalanga. Uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll khona ifike emahofisini awezekhi kobulawayo namhla ekuseni, kodwa laloba kunjalo amabandla ancintisayo ekhetheni soze enelise ukuyithola. U-District Elections Officer wakobulawayo unkosikazi Sithembise Khuphe uthi i-voters roll isibuyile, ethi khona bezaqala ukuhlola amaphepha ababhalisela ukuncintisa ekhethweni.
Ama-voters roll lethu asebuyile, sesizakhangela ke banalaba ama-candidates alethileyo. Kusukisela ngomgqibelo ama-candidates abelokhu letha amaphepha abo besingawakhangeli, kodwa kusukisela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama-nominators. Nxa bekhona ku-voters roll kuyabe kuqondile amaphepha abo bayahlangana lawo e-nomination court. Nxa abantu bakho bengekho ku-voters roll siyakufonela sikubize uzothatha iphepha lakho uyidinga ama nominators aku voters roll.
Abamabandla ezombusazwe akhalaza kakhulu ngokuswelakala kwe voters roll bethi bekufanele ngalesi sikhathi sifinyelelwa ngumuntu wonke ukuze benelise ukuhlola ukuthi abantu ababasekelayo babhalisile. Omunye walabo ngumnumzana Bednico Bebe owebandla le MDCT ekhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe othi le ngenye indlela yokubaqala.
Kungaba ngezindlela ke ezokuthi ke basicunuleke njenge opposition. Kodwa ke sikwenzileyo thina ke sithethi na hayi labo abasayinelayo nasizathatha ke wonke umuntu okusayinelayo ukhangela ukuthi ivoter slip yakhe uyibone sibili ukhangele lesithupha ukuthi kuyahambelana lesithupha. Njalo izakwenza ukuthi sithathe abantu bonke labo abasayinde sibathathe izithupha zabo sihambelazo ku registration center. Ukwenzela ukuthi nxa sokuba lempikisano yabi khona ngilakho ukuthi ngibe lobufakazi bokuthi hayi umuntu lo nguye osayinela lapha njalo iregistration service slip yakhe ngiyibonile njalo ngaphinda futhi ke ngabuya lesithupha sakuthi kubonakale ke sibili ukuthi hayi nanguye umuntu osayinele umuntu oqondile.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuthi idalele nomination court lihlala ensukwini ezimbili belokhe bengabonanga ivoters roll.
Kuyasidanisa ukuthi sisasele 2 days ukuthi nomination court ihlale izekhi kayifuni ukuveza ivoters roll okusikhanyela sobali ukuthi mhlawumbe already zekhi sokuyindlela esiqala futhi ukuthi benze ukhetho lolwabantu bengaluthembi ngoba akulandlela abantu abangaya ngayo kunominations court bengabonanga ivoters roll ngezindlela sokuzindlela izekhi esiqala ukuriga ngalo ukhetho.
Isikhulumi seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube umnumzana Mbuso Siso uthi baya kusola ukungavezwa kwevoters roll ethi njengomanyana weMDC Alliance yikho betshengise lengeviki edlileyo bekhonona.
Njengoba ubonile uviki ephelileyo i-alliance yenze imatch eHarare ikhala ngengxenye yezinto zonale zokhuluma ngazo ezevoters roll ukubana ingabi khona ebantwini ngesikhathi okutshengisela ukuthi kukhona ubutsotsi obufuna ukwenzakala sibili from ibandla elibusayo.
Idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele nomination court liyahlala ngolwesine kuyona le iviki mhlaka 14 Mhlangula njalo kumele abancinti sayo basekelwe loba basayinelwe ngabantu ababhalisele ukuvota. Ngenxa yokungavezwa kogwalo lwamabizo ababhalisele ukuvota akwaziwa ukuthi bazakwenelisa na ukuthi babhalise ukuze bancintise kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethandaba kamanje lamuhla uye endlini yo owayesiphathamandla sikahulumende umnumzana Xavier Kasukuwere eHarare ngendlela yokudingisisa ukuthi uqinisile yini ukuthi wabaleka elizweni ngoba amasotsha ayifuna ukumbulala badubula indlu yakhe ngesikhathi oyingumongameli umnumzana Robert Mugabe esuswa embusweni ngomnyaka odluleyo. Lokhu kuza ngemva kokuba umthethwandaba wale ukulahlela kachana icala letheswayo ukasukuwere elokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni. Kubikwa kutholakale inhlamvu zempopho endlini kamnumzana kasukuwere eziningi kakhulu kukanti le miduli ibibhobokile ilamanxeba. Ukuthethwa kwalolu daba kuzaqhubeka kusasa emthethwandaba. Good Life Talk uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection lamuhla sikhangela ukwethulwa kogwalo lwebulenjini loluhlu lwamagama abavoti i-electronic voters roll. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. sokulungiselela ukhetho oluhlaziya ngembali yokuvota kwezigaba ezehlukeneyo lamhlanje sizagcila ke ngesigaba seManicaland. Okwamanje wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Italy lilungiselela ukuthumela amakhulu lamakhulu abantu kwele Spain ababaleka emazweni awe Africa besiyazama impilo engcono ezwekazi le Europe. Okulinyathelo elisolwe ngumongameli Emmanuel Macron wele France esithi kungumthetho wamazwe omhlaba ukwamukela abokuza. Umkhokheli webutho lakwele Pakistan uGeneral Kamar Javed Bajwa ukhokhele iqula elethekelele kwele Afghanistan lamhlanje laya kukhulumisana lomongameli Ashraf Ghani emzameni yokuletha ukuthula kwele Afghanistan. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela zona indwendwe emabhanga seziyinhlala yenza lapho uZulu aphiwa ingcosana nje yemali nxa ithe yatholakala. Wona amafutha ezimota alokhu enzima ukuthola njalo abanye sebeqalile ukukhweza intengo yawo. Unkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo uthi intengo yempahla ezitolo ayisabambeki.
So ukukhwela kwezinto nje kwangisithi amatamatisi ungeke wawathenge emagrosa kufuna ezitolo kufuneka uzilimele ngoba ezitolo kulezi nsuku amatamatisi liyanyanisa kukhwelile sibili. Lokho kuthandwa ngabalaba abangathi bafundile abangathi sebefuna akuthiwa ngama-breakfast cereals akhwelile babami. Yiwa sebusela abantu ukuthi banakane ukudla ngabe impuphu yesintu ichiphile ngabe vele asililandaba lawa ama-breakfast cereal singabe sesizidlela impuphu yonyawo uthi le mpuphu yamabele ngoba izinto sezidura kakhulu.
Ingcwethi ecubungela izenotho umnumzana Masimba kutshera uthi okunye okungakubangela ukuthi intengo yempahla idle phezulu ikuthi kuya ngokuthi umuntu uthenga ngandlela bani.
Intengo le iyabuyilanda i-US dollar. So nxa kuyukuthi i-US dollar i-percentage yangkhona abayinika abathi i-US dollar ikhwela intengo iyabe ikhwela njalo ngoba iyabe ilanda i-US dollar. Thina asikakwanisa ukuthi silungise impahla enenge ukuthi sikwanisa ukuthi sizithengise. So siphila ngama-imports. So sitsho ukuthi sifuna imali enenge ukuthi sithenge ama-imports, ama-basic commodities lo wunye esikuthengisayo. So abantu baye besithi nxa bengacharge i-price le besihamba e-black market bathenge i-US dollar ukuthi bakwanisa ukuthi bathenge ama-imports bese-US dollar.
Unkosikazi Khumalo ngcwethi njalo kwezokudla uthi ngabe uZulu esidla ukudla kwemakhaya okufana lenyawuthi lamabele ngabe kungcono kodwa intengo yakhona layo isikhwelile.
Sizaqala ngochago oluyilona olungadliwa umntwana ludliwe ngabadala. Esasisithi liyadura lalo siba yi-125 bakithi isichago selukhwelile selibe manje khathesi i-starting point i-1 liter yochago ukuthi iyimalini. Ningakakhulumi ngezimpuphu lezi ezesintu amabele lo nyawuthi avele kungathi kukhwelile. Thina siwafunela ukuthi abantu sibanenge esi-positive esi-HIV positive yikho esifuna ukukudla. Manje ugovernment yenza ukuthi kulinywe kube kuningi khona kuza sichiphela laba abapositive bakusebenzise ngendlela efaneleyo ngoba impuphu yakhona ingcono kulempuphu yomuntu.
Ukutshela uthi ngenxa yokuthi ilizwe alilamafekitali okulungisa impahla intengo izayala ilokhu iqonga.
Silokhu silayo esithi 3-tier pricing ngoba abaprice amathathu. I-price ye-US dollar, i-price ye-cash nxa ulamabhondi, le-price eco-cash kumbe i-swipe kumbe i-transfer. Ungasenani uthi ubaba uMankoja uthi akuvumelwa kodwa ama price alokho abuya kanjalo. So yikho ama price eqonga ngoba US dollar emsikeni it's around 55% to 60% nxa abantu sebelithengisa.
Kwamanye amazwe nxa intengo yempahla ikhwela phambilini kokhetho, uZulu kavoteli ibandla elibusayo. Ingcwethi zezombusazwe zithi iZANU PF lakho ukunqoba kukhetho lwamalunga edalele ephalamende lwalonyaka esigabeni seManicaland lanxa owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wayelosekelo olukhulu kulesi sigaba. Okunenga sibuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeManicaland zithi azilani lokususwa embusweni kukaMnumzana Robert Mugabe njengoba bezwisisa umbuso omutsha. Kube lelinye icele elithi iZANU PF ingathola imbila zithutha lonyaka njengoba ibingananzi intuthulo yalumango ikakhulu nxa kukhangelwa inotho yamatshe aligugu amadayimana ahuquluzwa mihla ngemihla kodwa inzuzo ingaphenduki ukuzothuthukisa isigaba. Indawo ezinjengeChipinge eminyakeni ilizwe lisanda kuthola uZibuse zazisekela ibandla leZANU Ntonga ukuthi ngeminyaka yabo 1990 ibandla leZoom elalikhokhelwa ngumuye uMnumzana Edgar Degere lathethela iZANU PF amavoti njengoba osamanyika babesekela uTegere. Kuthe ngokubunjwa kwebandla leMDC ngomnyaka ka-99 iManicaland yaba ngeyinye yezindawo lapho ibandla leZANU PF elahle lalahlekelwa lusekelo ngesilinganiso esilikhulu. Ngomnyaka ka-2008 iZANU PF yathola izikhundla eziyisithupha edayele eParliamente kuthi MDC yathola amashumi amabili okwamangalisa abanengi. Kukhetho luka-2013 iMDCT yasala isebunzimeni ngokuthola izikhundla ezinye kuphela kuthi iZANU PF ezingamashumi amabili lambili. Ingcwethi zezombusazwe zithi akusoze kube lomohluko kukhetho lwalonyaka. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Richard Mahomva othi ukususwa kukaMugabe akusho ukuthi iZANU PF izehluleka ukunqoba eManicaland njalo abantu abamkhethayo kungabantu bebandla hhashi abakhe. Njalo uZulu sewavuma ukuthi inguquko yobukhokheli ikhona.
For power to be sustained, it means that it has to be consolidated. And Mugabe is by no way consolidated.
Isakamuzi seManicaland uMnumzana Trevor Nguo uthi iZANU PF ngeke inqobe ngoba yehluleka ukunaka iningi labantu abemdare danganda leshiyadzwa indawo athe kwakumele zithuthukiswe nguhulumende ngenzuzo ayithola kulezi ndawo alethe imisebenzi njengokwethembisa kwakhe.
Nga ethi eManicaland like Chipinge yemutare uyevumeni industries nga otanganda bakhona nga but asiboni i-development of infrastructure. Tina, we are suffering especially tina emakhaya, we are not seeing anything from this government. Siyabona ukuthi iZANU PF ilolo mochangwa ochinotimba opa mchunguri nga eManicaland but iZANU PF they must just go and sleep rally eHarare.
Enye njalo ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Craig Dube uthi ukukhishwa kukaMugabe lokuxabana okwenzakala phakathi kweZANU PF akusoze kuyidlise kukhetho lwalonyaka eManicaland njengoba ingxenye eyanqobayo kungxabano le elacost kuyiyo eziphetheyo ngalezi nsuku. Kodwa ngakucele le MDC uthi akaboni linqoba eManicaland njengoba kulokudonselana phakathi kwalo
ngxabano phakathi kwe-G40 lelacost kuZANU PF kanye lokususwa kukamongameli uRobert Mugabe. Angiboni ukuphelisa ibandla leZANU PF muva esigabeni seMutare ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu beZANU PF elisemutare belingele lacost. So in new dispensation le isilethe ukubambana phakathi kwezano PF. Njalo lokhu kuzayinelisa ibandla lezano PF linqobe. Ikakhulu isikhayela ibandla eliphisa ele MDC kukhanya into zabazimanga kahle isigabeni semtari.
Isikhulumeli sebandla le National Patriotic Front ekhanya isekelwa ngumgabe umnumzana Jelas Mawarire uthi kulamalunga angajabuleli ubukhokheli bezanu PF obukhona manje asemanyeni labo abawaziyo ukuthi azavotela iNPF kukhetho lwalonyaka. Lokhu yikho osekwenze lwaba ludaba egudwini ingxoxompikisano zokunqoba kwaMnangagwa endaweni ezazivele zinqotshwa umgabe. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Ale balaleli Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington.
Liyazi ke ingoma yathaya ishabalala rhythm kodwa ke lapha ithanga Mr. Style ngomhlobo wegqum ithi yona awungitshele sithandwa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebisilazo ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Donald Trump wele Melika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lamhlanje ekuseni lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un. Lanxa iCommission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ngokuvota kwabantu bezigaba ezehlukeneyo zelizwe lamhlanje sikhangele isigaba seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi iZANU-PF ilakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30, ngo 6:30 kusasa ekuseni. Igama nguChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.